amasotsha atshayo ngameli wethu uHepmoth Dziva izolo along Zamora Mashel Avenue elokhu eduzane le service station ye Total and izinto zenezo not the first incident. Amasotsha lamapholisa bahamba betshaya abantu, bephethisela abantu, bephunguluza abantu ezweni lonke jikelele. Baqalise eHarare beshithumbile and lokhu kwesenza khonokho and thina njengama-youth AMBCT siyobuhlungu kakhulu ngokwenzakalayo and asikuthakazeleli, we are very disappointed really.
Manje kuyini elikwenzayo njengabontanga? Siyabona ukubana njengokutsho kwakho kukhanya bahlose ukuthi bahlukuluze lina ikakhulu ontanga.
Thina esikwenzayo njengama-youth ukuthi kathesi siyenza ama-report emapholiseni about these incidents, but ungalawu lokhu kusenzakala njengakhonokho, thina sizaqedisela sifuna ukuthi siyenze okokuthi ingathi senzenyani ukuthi thina ngokwethu siyenze i-protection unit on our own ukuthi izinto lezi zisenzakala njengakhonokho, we'd be left with no choice but statement to fight back. And ngikusizwe singakufuniyo ngoba izinto zonezo zenza ukuthi ilizwe lingabi kahle. This is why thina sithi i-government ikaRobert Mugabe ngayinye ukubile ukuhlukuluza abantu kakhulu abafana lamankazana.
Ya, ungasitshela ngokutshengisela kukamnumzana Dzamara, sizwa kuthiwa bakhona abathi kumele ontanga bangene ezitaladeni batshengisele.
Ya, khonokho ngathi siyakusupporta. Yinto esikhuluma ngayo ukuthi i-government ikaRobert Mugabe ifanele ibuyise uTaibu Dzamara. Ngoba ngesile ukuthi kwenze khonokho, bafanele basuke ezikhundleni so that we get a responsible government.